Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Kwalamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 11 mhlaka 12 Mhlolanja 2018 ngupractice Jeremiah ngifithi lingalivuka njani endabeni zethu namhlanje.
Izani PF yaqhubeka ngomkhuba wokuyethusela abantu especially emakhaya. Thina njengesaphu asikuvumeli lokho, njalo siza kuma sidefend ama members ethu leyo lomphakathi wonke nje ujikelele. Into abayenza le yikuqila, already sebeqalisile uqile ekhedweni esithi irigi.
Qhamuka ingxabano ngenxa yokuqhubeka kohlupho lokuthathela kwabantu inombolo zengwalo zabo ezibufakazi bokuthi umuntu ubhalisele ukuvota ama serial numbers.
Umhlangano ngokwa ubumhle sibili, abantu babuyile indaba nje sixoxwa bekuzindaba ezinhle sibili. Sixoxa ngokuqakatheka kwe-alliance ukuthi i-alliance leyi yiyo ade i-vision ka-president uTsvangirai ukuthi sibambane nini.
Umanyano wamabandla aphikisayo owe-MDC Alliance uthi kumele ibutho leZimbabwe liveze elizakwenza nxa kunganqoba lumanyano okukhetho oluzayo. Njalo umanisipala wedolobho lakoBulawayo uyayilandula impiko ethi sokuqhamuka umkhuhlane wesifudo se-typhoid kulelo dolobho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uqhamuke ingxabano phakathi kwabebandla eliphikisayo elezaphu lelibusayo elezanu-PF ngenxa yokuba nabe zanu-PF babonakale beqhubekela phambili bethatha inombolo zengwalo zabantu eziyibufakazi bokuthi umuntu ubhalisele ukuvota ama-serial numbers. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Lokhe kwaqala uhlelo lokubhalisela ukuvota sekube lembiko embalwa eyokuthi kulamalunga ebandla elibusayo elezanu-PF ahamba elandelela abantu ethatha inombolo ezitshengisela ukuthi umuntu ubhalisele ukuvota, okwenza ikhomishini yezeki kunye lamapholisa bakhiphe umbiko wokuthi abathatha inombolo lezo bazokujeziswa. Ngokunjalo kubikwa umbuthano wabantu abekade behola ukudla eGwanda uchithizwe ngamalunga ezaphu ngenxa yokuthi abanye abantu bebencitshwa ukudla ngoba bengavezanga ama-serial numbers abo. Isikhulumi sezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthi iZANU-PF iyaqhubeka ithatha inombolo zama-serial numbers emaphandleni, ethi bakwenza lokho besethusela abantu ngokuthi bazabancitsha ukudla lapho kuholiswa uZulu amabele. Uthe njalo lokhu yibuqili kutshengisa ukuthi ibandla leZANU-PF seliqalile ukuqila ekhethweni lwalonyaka.
iZANU-PF yaqhubeka ngomkhuba wokuyethusela abantu especially emakhaya. Thina njengesaphu asikuvumeli lokho, njalo siza kuma sidefend ama members ethu leyo lomphakathi wonke nje ujikelele. Into abayenza le yikuqila, already sebeqalisile uqile ekhedweni esithi irigi ngoba sebesebenzisa ukudla efosa abantu ukuthi bebaqhithengisa ama-slips abo bebethusela ukuthi bengabancitsha ukudla mabesala. So i-intimidation esikhuluma ngayo, i-vote buying esikhuluma ngayo esenzakala emakhaya, angeke kuvumela lokho this time around. Asosita kuvumela, sizathumela abantu abaza kuya ku-ground behlale bekhangele belindile ukuthi bengaqhubeki ngento yabo.
UMaphosa ugcizelele wathi basabuthanisa ubufakazi ukuze bethi nxa besiyamangala belobufakazi obaneleyo.
Sisazama ukuthi sibuthanise i-evidence ekwanileyo ikakhulu eGwanda lasenkaya emaduzaneni nje siza kuye emthethwandaba sibabophile.
Unkosikazi Libone Nyathi ohlala eGwanda uthi ngesikhathi besiyahola amabele batshelwe ukuthi amabele azaphiwa labo abanikeze iZANU ama-serial numbers, ngakho kwasokusiba lokuxokozela kakhulu ngenxa yalokho phakathi kwabantu bezaphu leZANU-PF.
Thina esigabeni sakithi kufike uhlelo lolo lokuholiswa amabele, ngakho sabizwa ke ngosobhuku ukuthi sizihole amabele. Kodwa sisuke sabade simanga kakhulu ngoba sithe sosiphakathi lapho sisalindile kwafika abantu bezani besithi kuholwa ngama-serial number amarisithi okuvota lawana esawatholayo. Lapho kusuke kwaba lokuxokozela kakhulu, abantu sebezaphu lawo sebengenela besithi awumthangano awuchitheke, akula kudla ongaphiwa abantu ngenxa yokuthi kufuneka ama-serial number. Nxa abantu bephiwa ukudla abakuphiwe nje kungela ukuthi ama-serial number amarisithi abo okuvota.
Izakhamuzi zebubi lazo zikhalaza ngohlupho olufanayo. Mnumzana Hilton Moyo owe Glenmore ebubi uthi bathi beqeda ukubhalisela ukuvota balandelwa ngomuntu ethatha inombolo zama serial numbers ethi bazisa emasotsheni.
Glenmore sibe nenkinga yokuthi sikhethe siregistile ukuvota lapha yana. Wahamba silandelelwa ngumuntu ethwele ibhuku ebhala amabizo ethu nama serial number ethu. Sathi sibuza ukuthi kanti lokho kwenzelwani, kwathandwa thwa yini ngesikhiwa ngizange ngisizwa. Wathi kwenzela ukuthi ilokhu ngubhalayo zakusa emasotsheni. So ongaregistanga ukuvota uzabona ngamasotsha esemlanda. Lokhu engubhala lapha ama serial number lawa lamabizweni sengiyakusa emasotsheni. So thina lathi kwasithwalisa nzima ukuthi kanti lokhu kwenzelwani ukuthina siregistile siyaziwa ngumtshina lwana ubhala ngali. Sibhala ngepheni yini njengoba kuphuma u-BVR ukuthi akusavunyelwa i-voters roll liyana eyokubhala iphepheni sokuvunyelwa le eyomthina. So dasathi nxa sisibhale ngomthina sesibona ukuthi umuntu esilandela ngephepha ezosibhala kwasithwalisa nzima lathi njengabantu esigabeni.
Esinye njalo isakhamuzi umnumzana Peter Musaka uvumelane lo moyo kodwa ethi abakamangaleli lowo obethatha inombolo zabo.
Sizabonga konaso sesivele kuregista sabona umuntu leke weso zothi ufuna ama serial number lamabizo ethu. Njani njani nxa kungasathathwanga lokho hayi sizabona ngokunye. Siluza isikhathi sonke lokho sikhuluma ukuthi ama serial number akumele athathwe kube labantu abahamba ngethatha ama serial number kanti kwenzelwani khonokho.
Akukabi le mbiko yabantu asebebotshiwe bebotshelwa ukuhamba bethatha inombolo zabantu laloba izehli kanye lamapholisa bathi abakwenzayo kumele bajeziswe. Ukhetho lukhangelelwe ukuba khona enyangeni kaNtulikazi kuwona lo umnyaka ka-2018. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingobathabile Masuku.
Umanyana wamabandla aphikisayo OMDC Alliance uthi kumele ibutho leZimbabwe liveze elizakwenza nxa kunganqoba lomanyano kukhetho oluzayo. Lokhu kwethulwe emhlanganeni owenziwe ngumanyana weMDC Alliance ngesonto eMashingo lapho obekugcwele khona abantu abagoqela umnumzana Charleston Nelson Chamisa lomnumzana Elias Mutsuri abangabasekeli bakamongameli weMDCT. Abalwela ukubamba isikhundla sikamnumzana Morgan Tsvangirai ogulayo. Umnumzana Washman Ncube, umkhokeli welinye lamacele awe MDC, eselebuyele kulomanyano weMDC Alliance, obesemhlanganeni lo, utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukubana kuqakathekile ukuba butho leZimbabwe Defence Forces elancedisa ukuthi wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe asuswe esikhundleni. Lethulele uZulu ukuthi lizavuma na ukuba kubuse umanyano lo kumbe umuntu okubandla eliphikisayo.
Umhlangano ngokwa ubumhle sibili abantu bavuyile indaba ade zixoxwa bekuzindaba ezinhle sibili.
Yes, ngathi belixoxa ngani sibili khona ngani?
Sixoxa ngokuqakatheka kwe-alliance ukuthi i-alliance leyo yiyo ade i-vision ka-President uTsvangirai ukuthi sibambane nini ukwenzela ukuthi sinike abantu beZimbabwe iqetha lokuthi engxenye singakwanisa ukukhupha ijunta leyi ebusayo okwakathesi ngoba nxa singabambananga abantu abangeke bakhole ukuthi ijunta leyi iyakhupheka. Kodwa ke nxa sibambene umsebenzi lo uzaba lula. Ngokokuqala lokhu kuqakatheka kokubambana, ukuqakatheka kwe-unity, ukuqakatheka kokusebenza sisonke ndawonye. Okwesibili ikubonisa abantu ukuthi lobo Mugabe sihambile. Labade bemxhasa abayibo abavele benza ikhuu ngo-2008 uTsvangirai winile, yibo futhi abenza ikhuu against uMugabe lo ukuthi akutshintshanga lutho. Ama-storm troopers kaMugabe yiwo asexotshe udriver wabo khona bathatha ibhasi. Okwesithathu bekuyikuthi indaba enothwe elizwe ukuthi i-alliance MDC yiyo elamaqhinga amacebo ukulungisa inotho elizwe lewe kangaka ukuthi kube le mali amafactory avulwe kube le nhlalakuhle nje kazulu wonke. Okwesine ukuthi ukhetho kumele kube lukhetho olufree and fair. Ibutho kumele likhulume in advance ukuthi ibona bangaphansi kwabantu beZimbabwe, abantu beZimbabwe bangavotela uzibani. Kumele bakuvume khonokho ukuthi ZEC kumele ibe fully independent. Kube lokhetho nje, ama conditions okhetho wonke esiwafunayo ukuthi abe khona. Yizo izinto lezo ezinye ade sikhuluma ngazo.
Yes, siyabona njalo ukuthi bekungani kulokudlephana phakathi kwalabo abaphethe isikhundla sikamnumzana uTswangirai. Kodwa lomhla-ke kuhambe njani? Kuhambe kuhle kumbe lokho ngani kulokuxozela?
Ku-alliance kakula kuxokozela ngoba ku-alliance uPresident Tswangirai wathi siyale South Africa wasitshiyela ukuthi siyasebenza lomnumzana uChamisa. Ngakho okuphikisayo lokho ngoba even esekhona egulela emzini wakhe wayevele esinike yena ukuthi sisebenze laye. So lokho kokuthi ngu-acting president ngubani ngale ukuthi hayi kukhona ngale Harvest House ngapha ku-alliance sisebenza kuhle sibili ngenxa yokuthi esamphiwayo nguyena lo esilokhu esebenza laye.
Umnumzana Walshman Ncube ngumkhokheli welinye lamacele awe-MDC kodwa ke selibuyele kumanyano we-MDC Alliance.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimsiqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umansipala wedolobho lakoBulawayo uyayilandula impiko ethi sokuqhamuke umkhuhlane wesihudo se-typhoid kulelo dolobho. Umqondisi wohlangothi olubona ngezempilakahle kukhansili yaleli dolobho uDr. Edwin Spada utshela iStudio 7 ukubana akula typhoid koBulawayo, njalo la manzi aphuma empompini ahlanzekile okwamagama ngesilinganiso esedlula iziqondiso ezibekwe yinhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba eye-World Health Organization, i-WHO.
I-typhoid sekuke kwaba labantu abaningi ababuye belezi impawu zokuthi bangacatshangelwa ukuthi mhlawumbe bale-typhoid, kodwa osokwenzakele ukuthi bahlolisisiwe lawa bantu sabalandelela sababuzisisa sathola ukuthi hatshi kabalayo i-typhoid. Njalo i-typhoid kumele sikhumbule ukuthi itholakala ikakhulu emanzi, ekunatheni amanzi angcolileyo. Abantu bakoBulawayo ngobuningi babo banatha amanzi avela empompini, amanzi akoBulawayo ahlanzekile. Futhi ahlanzeke okwedlula isilinganiso se-WHO, World Health Organization. Ngakho siyakwazi ukuthi siwathembile amanzi ethu. Abanatha amanzi ethu aphuma empompini abasoze bayithole i-typhoid. Kodwa ungajepha umthombo kumbe unathe amanzi omgodi owakoBulawayo, kule ngozi yokuthi ungathole eminye imikhuhlane lanxa ingayisiwe i-typhoid. Ngakho-ke sikhuthaza uzulu wonke ukuthi anathe amanzi avela empompini. Nxa ele mali ungathenga amanzi ezitolo lawo asemabhodleleni, kodwa-ke sibona ngathi awempompini achiphile ngoba ngedola uphose uthole i-gram.
Udokotela Edwin, umqondisi wezempilakahle kukhansili yakoBulawayo, uqhubeke echasisa ngokuthi ikhona eminye imikhuhlane abadibana layo njengedolobho njengoba kuyisikhathi sokuna kwezulu kunjenje.
Imikhuhlane ehambelana lesikhathi sezulu ikakhulu ngomalaria le mikhuhlane yezihudo. Imalaria koBulawayo siyakwazi ukuthi ngenxa yokutshisa lokukhudumala koBulawayo nokuqanda kwaBulawayo lokuphezulu kwaBulawayo, uBulawayo uphezulu lokho okuthiwa yi-altitude ngesilungu. Uzathola ukuthi imiyane kanye nelisi ikakhulu le imiyane ethwala imalaria ukuthi umkhuhlane woqhuqho ukuthi izalele koBulawayo, ikhulele koBulawayo. Imiyane ekhona koBulawayo yile engayithwaliyo imalaria. So kasikhangelelanga ukuthi sibe le malaria, kodwa sesabela ukuthi abantu bangeza le malaria bevela ezindaweni ezile malaria, imiyane ethwala leyo malaria.
uDokotela Edwin Sibanda, umqondisi wohlangothi lwezempilakahle ukhansili yakoBulawayo. Singakayi esigabeni sethu esilandelayo, wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abasesihlengeni esiselwandle olwePacific eseTonga sebehlalele evalweni ukuthi kungaba lomonakalo omkhulu elizweni lelo kuyinxa yengozi elakho ukubehlela, njengoba isavunguzane seCyclone Gita sisiza siqonde khona ngesiqubu esikhulu. Njalo sikhangele lokutshaya esihlengeni lesi lamhlanje ntambama. Kuthi ke ibutho lakweleGibhithe lithi libulele abalwa becatsha besiMuslim abedlulisa amalawulo abayisithupha labopha abangamashumi amathathu 30 kuhlelo lwalo lokuqinisa ukulwisana laba maqembu abalwa becatsha laba olusungulwe ngeviki edluleyo. Ibandla leMthwakazi Republic Party liqhube umkhankaso wawo owe road show esiqintini sebubi eNyathi. Lokhu bakwenze phansi kohlelo lwabo lokukhankasela ukudingela usekelo umongameli walelo bandla ofuna ukuncitisa kukhetho lamalunga awedalele ephalamende azancintisa kukhetho oluzayo olukhangelele ukwenziwa ngawo nalo umnyaka. Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Lonyaka iZimbabwe ilungiselela ukuya kukhetho lukamongameli, amalunga edalele ephalamende kunye lamakhansila, kodwa amalanga awakahlelwa. Lo manje ikhomishini ebona ukubhalisela abantu ukuvota isifike esibangeni esiphezulu sokulungiselela lolu khetho. Amabandla azangena kukhetho aseqalile ukukhankasa bedinga ukuvotelwa. Umongameli weMthwakazi Republic Party kunye lamalunga akhe azamela abantu edalele ephalamende lakumakhansili sebeqalile ukukhankasa, baqede impelaviki bese iNyathi behamba bekhankasa. UMnumzana Patrick Ndlovu uthe uyajabula ngokubona amalunga eMRP
iMthwakazi Republic Party besihlala sizwela kustudio 7 namhlanje sibone ngawethu lawa kunye lopresident wethu, simbone ngamehlo ethu. Siyabonga, sesidiniwe ngokuthathelwa imisebenzi yethu kule ndawo, kakhulu izimayini zethu sezithethwe ngabantu abangasiyo bakule ndawo. Sesikhangelele ukuthi leli qembu liza kulungisa.
Evumelana loNdlovu, unkosikazi Prudence Ngwenya uthe uyabonga ngokufundiswa ngamalungelo akhe libandla leMthwakazi Republic Party, kodwa abalazikolo ezikahle, imigwaqo, izimota bancindezekile.
Bonga umqondisi Moyo weMthwakazi Republic Party opresident elihlala ngimuzwa ikhuluma kustudio 7. Siyangaze ngimbone ngibonga ukuthi namhlanje uzile wazokhuluma nathi mayelana ngamalungelo ethu. Incindezela okunjani angeke, kodwa okubona nguye wonke umuntu. One, asilamgwaqo, asilazimota, asilazikolo, abantwana esikolo bayaxoshwa, abantwana esikolo bayafelila, njalo sebefunda ulimi olungayisilwabo.
Esinye isakhamuzi seNyathi, uMnumzana Nhlanhla Mkhwananzi, uthi ukibo kodwa abasela sabelo ngoba sekukhokhela abantu bokuza, ethi ngabe inkokheli yomdabu iyangenela.
Ngokudana okukhulu lapha ngoba abantu abathengisayo, abantu abaphushana lezingqola, abathengisa umumba amazambane, bonke ngabantu bakithi. Kodwa abantu bokuza, abantu abangasho banikazi bendawo, yibona abasebenza ezimayini, yibona abasebenza ezibhedlela, yibona abasebenza ezikolo, kodwa ive kanye lasemapulazini yibona abangenileyo. Kodwa thina balapha thina singatholanga lutho. Lokhu kuyadanisa, njalo kulusizi. Ngithemba la induna uma ikubhekile lokho kufanele iyangeke. Sengifisa ukuthi uMthwakazi Republic Party ikhokhelwa umqondisi Umoyo bengabe bengatholi ithuba behambe bembone induna bekhulume layo, bembuze ukuthi kwenzakala njani lokho ngendlela okwenzakala ngayo, kayangeki na.
umnumzana Phathisani Sithole uthe uyajabula ngokuza kweMRP esigabeni sakhe.
Indaba yalapha yithi thina enyathi abantu laba ababuya le eMpumalanga bayasihlukumeza kakhulu. Ngizakhumbula ukuthi kule sikhathi esadlulayo lapho ababuya bagamula abantu bakithi balokusihlupha vele ngoba imigodi yonke nje le yibo abagcweleyo lapha. Sengisho lemsebenzini impela e-official laba bantu yibo abagcweleyo lapha. Thina okwethu sokuyikubaleka siyezama ukuncenga eGoli ukuthi sithole khona imisebenzi. Kanti-ke thina lathi lapha indawo yakithi nayo imisebenzi futhi nothini.
Ibandla elibusayo kunye lamabandla aphikisayo aseqalile ukuhamba ekhankasela ukuvotelwa ngoba isikhathi sokhetho sesisondele. Loba nje izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwamanye amazwe zithi zilelungelo lokuvota loba nje okwamanje besavalelwe. Udaba lwabo luyakwethulwa kuyonale iviki okulakho ukwengezelela amalanga okubhalisa ukuvota uma benganqoba edale. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Abamele izakhamizi zemzini weshitungwiza ezibhekane lokudilizelwa imizi ikhansili bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kumele angenele kulolu daba olwenziwa iziphathamandla zedolobho leli ezisebenza okungekho emthethweni. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bathi kumele uMnangagwa asukumele phezulu ngoba sebedikeke okumangalisayo abantu okuthiwa bale mizi yakhiwe endaweni ezingekho emthethweni. Abadlela ezalweni bagoqela unkosikazi Nomata Sahumani othi kuzwisa ubuhlungu ukuthi ikhansili ifuna ukudiliza imizi yabo.
Nasitshinge tshintshi nobatha ndetshe ukuthi bafawuya.
Okunye okusidanisayo thina sadlezelwa ngumanisipala wenza kithi efuna amagama ethu ukuze sanelise ukuba phansi kwakhe. Kanti yena uloba lawo magama efuna ukuwasebenzisa usaziso abasebeke kumaphephandaba ukuthi bafuna ukubhidliza izindlu zethu.
Emele izakhamizi ekumhlanganiso yeKhithungiza Manyane Resident Association uMnumzana Mavela Sikhumalo uthi sephula inhliziyo yokubona ikhomishini ephethe ikhansili le izama ukubhidliza imizi yabantu abanjewe ngonkosikazi Sahumani. Izakhamizi lezi ziphiwe amahola angamashumi amane lasificaminwembili 48 hours ukuthi ziphume ziphele emizini yazo okumele idilize. Ukhumalo uthi abantu laba sebethele amaphephu njengegundwane njengoba zikhanya belana lohulumende kamnumzana Robert Mugabe eyasiswa esikhundleni nomnumzana Emmerson Mnangagwa encediswa libutho leZimbabwe.
Kuhulumende siyamuchebisa uhulumende ukuthi kashiye okokwenza okombangazwe manxa sikhangela ama-rights abantu kakhulume khonoko nxa beyekelela abantu babayekelele. Ekungukuthi uhulumende uyaphuma ethi siyayekelela abantu kodwa kusasa bephume futhi esesithi siyabuya ukuzodiliza. Khonoko thina asiboni kukuhle.
Ukhumalo uthi makudingwe ezinye izindlela zokulungisisa lolu daba.
I-way forward ikhona, thina sithi siyakwazi ukuthi kulezinye izindlu eziyakhweleyo kundaweni ezingayenziyo njengaphansi kwentambo zamagetsi njengakuma-wetlands. Siyawathanda ama-wetlands ethu noma ayasincedisa empilweni njenge eduzane lemgwaqweni khona ukuthi imota ingadubuka iviri yakwanisa ukuyongena endlini yabantu kube ingozi. Lezinye ezingaphezulu kwama-sewer lines khonapho siyacela ukuthi uhulumende abakhona abanjalo abanikeze enye indawo.
Ukuthi ikhomishini yeKhithungiza eyakhethwa ngesikhathi Mugabe sesikhundleni isebenza okungekho emthethweni.
Kithi thina lokhu kutsho ukuthi abantu laba bona abekhomishini they are illegal. I-constitution lama-acts akhona anikeza isikhathi esingadluliyo 6 months manxa kuaphointiwe ikhomishini kodwa laba sebezafikisa 8-9 months kathesi.
UMnumzana Marisa Mandewere igqwetha elimele izakhamizi lezi uthi bezikhangelele ukuthi imizi le ibhidlizwe namuhla. UMandewere uthi ikhansili iyabe isephule umthetho ingakwenza lokhu ngoba isethole usekelo emphethandaba lokuvimba ukuthi ingabhidlizi imizi yabantu. Uphinde wathi isisekelo sombuso welizwe sasivumele ikhansili kanye lelizwe leZimbabwe ukuthi abantu babhidlizelwe imizi bengakanikwa indawo okumele behlale khona. Sathenelisanga ukukhulumisana leziphathamandla zekhansili kanye lesikhulumeli sikaMnangagwa. Limele iStudio 7 eHarare, nguMavis Gama.
Umlobi odume njalo ngokuphatha ezembali umnumzana Soko kuba Ndlovu ukuthaza abantu ukuthi baqhubeke bekhuluma ngodaba lombhuqazo weGugurawondi luze lulungisiswe ngoba lokhe lufutha enhliziyweni zabahlukunyezwayo ngalesi sika. Wala Sasiya Ndlovu usethulela lolu daba.
Umlobi odumileyo ophatha lembali umnumzana Sogwa kuba Ndlovu uthi abantu bengayeki ukukhuluma ngodaba lombhuqazo weGugurawondi njalo kumele kube zinkulumo ezilesisombululo.
IGugurawondi yindaba eqakathekileyo esenhliziyweni semlonyeni yabantu abanengi. Yeyiko ke ukuthi umuntu kafanelanga akhulume ngayo, hayi angiboni ukuthi kuvumelana lesisekelo selizwe, i-constitution yelizwe. Hayi yekelani bakhulume abantu ngakho. Kodwa ke into eqakathekileyo ngayo iGugurawondi mayilungise ingabe lokhu iphethe kulunywa sekuyiminyaka engamachumi amathathu leminyaka emine kumbe emihlanu yokwenzakala lokhu.
Umnumzana Ndlovu ukhiphe lamazwi kulandela ukuvinjwa kwe-commission ebona ngokukhumisana umlotha ukuba iqhube inhlelo zayo eGwanda ethi kube linyathelo elihle ngoba leyo commission ayihlelekanga. Isisekelo sombuso esitsha siyakhuluma ngeqiniso lokukhumisana umlotha kodwa uZulu usesone indlela likhomishini ezasebenza ngakhona lokuthi ayihlelekanga. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ziyo yami inyanyako eyako ngeyami mangi kuboni ngondo yami iyapambana nifizwa ngati ngisa ngani ungongani wa awisithando sana uyawazi kusikele.
Lo zothi leyo umculo omnandi siphiwa nguThani Thina Lotama umculo othi owami. Singeke ehlukane ukuthi sikhangele ezinye zezindaba bezikhokhela kugqhamuka ingxabano ngenxa yokuqhubeka kohlupho lokuthathelwa kwabantu inombolo zengwalo zabo eziyibufakazi bokuthi umuntu ubhalisele ukuvota. Uthi ke umanyana wamabandla aphikisayo we-MDC Alliance ube lomhlangano wawo ngasemashingo izolo ngesonto. Selugqibeke lapha uhlelo lokuhlola lamhlanje. Oliver Lelisayo ngoPraxedes Jeremiah sithi asibeke ithuba elifanayo njalo lamhlanje ntambama ngesikhathi ngabo 7:30.